Lokho kuphume emhlanganweni obukhona namhlanje emini phakathi kwekhomishini labafundisi bamabandla ezokholo lwesiKristu. Abafundisi bahlangene lekhomishini le namhlanje emini kukhulunywa ngokuthi ingasebenza njani lamabandla ezenkolo lokunikeza amabandla ithuba lokwethula abafisa ukuthi ikhomishini izilandele ukuze isimo sokukhumisana umlotha lokuthethelelana kuhambe kahle. Umfundisi uHussein Sibanda uthe kuqakathekile ukuthi ikhomishini isebenze izimele ingangenelwa ngezombusazwe.
Ngiyabona into eqakathekileyo ukuthi ikhomishini leyi ikhanye ukuthi izimela yodwa, akubi lesandla esinye esivelela kuhulumende. Khulumisane labantu, abantu bakhuluma inhliziyo zabo, abantu bakwanisa ukukhala, abantu bakwanisa ukukhuluma ukuthi ngubani owambulalayo kumbe ngubani owabulala izihlobo zethu.
Umnumzana Mandla Nkosi Mkhize uthe kuqakathekile ukuba udaba lweGugurawund lungalinganiswa lezinye ingxabano ezaba khona elizweni.
Indaba leyi eGugurawund ayingalinganiswa leyo mhlawumbe enxa yabanye abathi amadiamond baswele, ngoba iGugurawund you are talking about life, ukufa kwabantu.
Umnumzana Cosmas Mlambo yena uthi njengoba okhomishina bakhethwa ngumongameli welizwe abalamandla okubopha loba ukuthonisisa owabakhethayo.
Kuzaqhubeka kunjalo ke, bazasubmitha CV bahambise, but the fact ukuthi ba-appointwe ngenalwa nomuntu, then yikho kulandela futhi bona, then they will follow his recommendations. Bangacabanga ukuhlala phansi phezu komsebenzi wona lalambe phezu kwama-report nalana, bazahlala. Then laba kabalamandla ukuthi bakhona bakuphushe lokhu ukuthi bakhona, kumbe andibona kwaba bakwenza kuphela i-recommendation akuma-findings awo, then bangaqeda lapho sebeqedile.
Umgcinisihlalo wekhomishini umnumzana Selo Masole Nare uthi umthetho uyabavumela ukubiza yiloba ngubani ukuzofakaza phambi kwabo, okugoqela umongameli Emerson Mnangagwa.
Umthetho uyasivumela ukuthi sisabine ubani kumbe ngubani ukuthi azonika ubufakazi.
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare, lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.